go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Mabasa 2018 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana kumele balondoloze kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunanzelela imihlobo yokuhlukunyezwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzela abantwana idili eHarare lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe kusasa.
Enkundleni lapha emthethwandaba besikhangelane lodaba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bhebhe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimboli lamalogo ebandla lelo.
Umkhokeli welinye lamacele e-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe usemthethwandaba waphezulu we-High Court lamuhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zaleli bandla. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBrithani leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwesilinganiso sabantwana abaqhubeka behlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukudlengulwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulela amazwi kumbiko wakhe emkhosini wedili alenzele abantwana enkundleni ye-City Sports Center eHarare ukwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abavele ezigabeni ezilitshumi zelizwe bamkele ngenjabulo enkulu ukufika kukamongameli Emmerson Mnangagwa enkundleni ekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kanye leziphathamandla zikahulumende eCity Sports Center. Umnangagwa uthethe leli thuba ukuxwayisa abazali ukuba banakekele abantwana ukwenqabela ukuhlukumezwa kwabo.
Abantwana kumele balondoloze kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunanzelela imihlobo yokuhlukumezwa.
Esinye seziphatha amandla kugatsha lwezemfundo umnumzana Paul Damasani ugcizelele amazwi kaMnangagwa. Abantwana bakhuthazwa ukumangalela labo ababahlukumezayo ngendlela ezehlukeneyo ebadaleni lasemapholiseni kungelani lokuba ngubani okwenzileyo lokho. Uhulumende yena uthi uzodlala indima yakhe ekuvikeleni abantwana ngendlela ezehlukeneyo ikakhulu esebenzisa imithetho yelizwe. Uthi zizojeziswa kanzima izigangi ezihlukumeza abantwana kungakhathalekile ukuthi zilezikhundla bani kunhlangothi zempilo. Bayaqonqoselwa abantwana ukuthi baziphathe njalo behlukane lezokusebenzisa okudakayo. Bekule micimbicimbi yokulibazisa bonke abakade bekulombuthano ogoqela umculo wengoma zomdabu kunye nomhlabelelo osakhulayo olodumo owaziwa ngelokuthi Killer T. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
IZimbabwe kusasa inanza usuku lokuthola uzibuse loba nje iningi labantu lile mbono ehlukeneyo ngaleli langa besithi inkinga ababhekane lazo azikhombisi ukuba ilizwe lathola uzibuse. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Kusasa abantu bakhangelelwe ukuyabuthana enkundleni eyeWhite City Stadium koBulawayo lapho umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosazana Angeline Masuku akhangelelwe ukwethula inkulumo kaMongameli Emmerson Mnangagwa yokunanza ilanga likaZibuse. Abezomvikela abasakhulayo labaculi abehlukeneyo bakhangelelwe ukwethula imidlalo ehlukeneyo yokujabulisa uZulu ozakulo umkhosi. Inhlanganiso ezizimeleyo uZulu kunye namabandla ezombusazwe aveze imbono yabo ehlukeneyo ngaleli langa, kodwa bethi yebo sekulilanga nje abalihloniphayo ngoba akukho okukhombisa ukuba balijabulele bayadubeka. Isikhulumi senkosi umzilikazi wesibili umnumzana Greta Sibanda uthi njengomthwakazi kunzima ukuthi leli langa balijabulele ngoba lokhe bephila nzima ukwedlula lasembusweni wabahuquluzi benotho.
Elanga likaZibuse thina njengabakwamthwakazi kuba nzima ukuthi sibe lakho esingathi sibisukulungiselele ngoba thina njengomthwakazi sivela sikayithole independence. So ukuthi sithokoze ngaleli langa angiboni ukuthi komthwakazi kuyasebenza.
Umqoqi jikelele wenhlelo webandla le-PDP umnumzana Sengezo Chabangu laye uvumelane loSibanda esola umbuso webutho ethi ayisikho abakukhangeleleyo ukuthi libuse.
Ilizwe leZimbabwe singeke sikhuthaze uZulu ukuthi khankase njalo ahloniphe ukuthathwa kwelizwe ngamasosha. Abantu beZimbabwe balilwela ilizwe leli bencedisana njalo lamasosha ukuthi balikhulule. Amasosha kakhululanga ilizwe ukuthi basibuse.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Helen Mpofu uthi akula okokujabulela ngaleli langa angakutsho yikukhuthaza abantu ukuba abaphume bayebhalisela ukuvota ukuze bazikhulule ebugqilini obukhona.
Ilanga le-independence likhanya akula malungiselelo. Thina njengamaZimbabweans siphongu-celebrator ukuthi lilanga nje elakhululwa ilizwe ngo-1980. IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe be-register ngoba lokhu kuvuliwe. Be-register sikhulule iZimbabwe.
Kusasa iZimbabwe inanza uZibuse wesimachumi amathathu lasificaminemibili okwakuqala ingekho phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe, kodwa abantu bathi akula nguquko asebethe bayibona kusukela ilizwe lithatha uZibuse ngoba baphakathi kobuyanga obudlulisileyo. Iningi labantu liyadubeka alilamisebenzi, ezibhedlela odokotela labongi bakhalala imisebenzi, amabhanga awalamali, imigwaqo ifile, indlala ibambile, kuthi labafundi abanamali yokuya esikolo njalo abaphila ngcono ezweni ngabasembusweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ezinye zezakhamizi zeHarare zithi azilalutho ezingalutsho ngemikhosi yokunanza uZibuse ekhona kusasa ngoba iningi lazo azikaboni ubungcono bombuso weZANU-PF kusukela ngo-1980. Kodwa kulezinye njalo ezithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba abalwa impi yenkululeko banikela impilo yabo ukuze abantu abansundu bazibuse. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Esinye salabo abangela abakukhangeleleyo ngaleli langa ngosakhulayo umnumzana Trevor Gumbo othi abalwa impi yenkululeko yibo asebebone ilizwe bephatha uZulu uchapa njalo besala ukusuka ezikhundleni.
Hayi, eqinisweni mfowethu, i-independence athi nasibona ukuqakatheka kwayo. Ngoba singaqakathekisa i-independence kuyafana nokuthi sesiqakathekisa bona abathi bali impi. Laba bathi bali impi abafuni ukushiya izikhundla zakhona ngoba bathi bona baleli lizwe, sokutsho ukuthi izikhundla zakhona ngezabo.
UThabani Nyathi uthi njengabatsha abasabona ukuqakatheka kwelanga leli selikhanya lingelani labo.
Significance down the line, thina kithi ebantwini abayintsha asisakuboni, because xa sikhangelele ukuthi sibe siphile elizweni eliku-independence elizibusayo, ukubusa kwangikhona kuhlukile. ngoba ababusi yibo abazibusayo thina asibuswa ngoba kulento eziningi esingazibenefitiyeyo njengabantwana abancane njengentsha njengesizwe so isignificance yeindependence elanga lezibuse kanye iquality kangako njalo kanye boni ilokhu isinto eyiyo
ingcishi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe leli langa linikeza uZulu isikhathi sokukhumbula lapho avela khona lokuzinikeza okwenziwa ngabalela uzibuse
ilanga lokuthakazelela uzibuse lisenza sinanzelele ukuthi lapho esavela khona kwakungekho lula njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende alondoloze amalungelo abantu kuqakathekile ukuthi uhulumende anqande konke okungayenza ukuthi ilizwe libuyele kulabo ababesithathele umkhonomi lokuzibusa kwethu lobuluntu bethu njengezizalwane zaseZimbabwe.
Osakhulayo unkosikazi Thandeka Mabhena uthe uzibuse wabatsha usekhatshana njalo lelilanga alitsho lutho kuye.
Ilanga le-independence liyilanga elibaluleke kakhulu embalini yeZimbabwe ngoba liyilanga iZimbabwe eyathola ukuzibusa okugcweleyo esingathi kuzibusa okugcweleyo ngoba ngokubhalwe ephepheni. Kodwa nxa sesiwunanzelela kuhle kuhle akukho ukuzibusa lokuyana kwaba yikukhululeka ekubusweni ngabalungu kodwa sisiya kubuswa ngomnye umuntu omnyama. Ingakho akula sisindo ukuthi kuthiwe sakhululeka thina silokhu sisabandezelwa ngomunye umuntu omnyama. Ukuzibusa kwethu kulokhu kusasekhatshana.
Izizalwane zeZimbabwe phakathi kwelizwe lalezo ezisemazweni zizabe zinanza iminyaka engamachumi ayisitshilagalombili. Ilizwe lathola uzibuse kusasa mhlaka 18 Mabasa ngesikhathi uZulu ekhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akatshengisi inguquko kulokamnumzana Robert Mugabe ukunakekela uZulu labatsha. UMnangagwa uzabe esemkhosini omkhulu ozenzelwa eNational Sports Stadium ozagqitshwa ngomdlalo omkhulu wenguqu phakathi kweqembu elimele iZimbabwe lelakweBotswana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Le iStudio 7 lisizwa sisakaza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Direct from Washington, the Voice of America.
Umkhokheli welinye lamacele e-MTC unkosazana Thokozani Khuphe ubesemthethwandaba wephezulu we-Court lamhla ephikisa isinqumo selinye icele laleli bandla elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa esimvimba ukuthi angasebenzisi ibizo lokuthi MTCT kanye lempawu zebandla leli. Ubathabele Masuku usathulela lolu daba.
Obesahlulela udaba lolu e-High Court ngumnumzana Francis Bere, njalo yena uthe usafuna isikhathi sokuhlaziya, ngakho ke umthethwandaba uzoqhubeka uhlala ngeviki ezayo mhlaka 24 Mabasa. Umnumzana Lucas Nkomo obemele icele likaChamisa uthi bebesemthethwandaba bezama ukuvimba unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi engasebenzisi ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu zalo.
Enkundleni lapho emthethwandaba besi khangelane lo daba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bhebhe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimboli lamalogo ebandla lelo uma besenza umkhankaso wabo ngaleli iqembu asebelibumba abalibiza bethi i-MTC labo.
Obemele icele likaMakhuphe umnumzana Love More Maduku yena uthi uMakhuphe nguye okumele asebenzise ibizo lelo njalo ikhomishini ebona ngezokhetho izaphathisa ukuhluza lolu daba.
Zotanga lichita sichauya kudare nekuti vakhuphe vakasuyiwa nevamwe vavo.
Lamhla besimthethandaba ngoba Makhuphe isuwa nabanye bakhe besithi ingasebenzisi ibizo le-MTC kanye lamakhalazi lokunye. Ngakho silapha sithi indaba le ingakayiphambili ivele i-MTC ngubani, ngoba uMakhuphe nguye umongameli osemthethweni kusukela ngesikhathi kubhubha uTsvangirai. Njalo sithi akula ndingeko yokugijima ngoba lokhu kuzalungiseka ngesikhathi sesisiya ekhethweni. Okwamanje sesilinde ukuthi sizwe isinqumo sodaba lolu ngeviki ezayo.
Osekela uMakhuphe unkosikazi Thamani Moyo utheka lansolo ngokwenzakele emthethwandaba.
Angilansolo lakho ngibona ngani njengoba angithi akukapheli kuthiwa izaba izangena futhi nge Tuesday lapho kuzaba khona le final esizayizwa ukuthi kuhamba njani.
Ukuxabana phakathi kwebandla le-MDCT kuqale ngesikhathi owayengumongameli webandla lelo uMui uMorgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ababili khona kuvele kulomakhuphe. Ngemva kokubhubha kukaTsvangirai, idale le-National Executive Council yakhetha uChamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla kwasekuxotshwa uMakhuphe. Okuyikho osekukhokhele ekuthini amacele womabili aqale ukulwela ukusebenzisa ibizo lokuthi MDCT. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sixoxa ngelanga lokuthola uzibuse ele independence lona elinanzwa kusasa. Kambe lichoni leli langa kini njengabasakhulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani i WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungamile Nkomo. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBrithani leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bavule amafektali abo kwele Zimbabwe. Kodwa kulabanye njalo abathi iziphathamandla lezi zingaphumelela ukwenza lokhu. Okwamanje umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe uRetired Major General Sibusiso Moyo, uMnumzana Patrick Chinamasa okuhlangothi lwezemali kanye losibalukhulu webhanga elikhulu leZimbabwe uMnumzana John Manguja bakwale Melika lapho abahlangana khona labo somabhizimusi. Kulezinye njalo iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezixoxisana labo somabhizimisi kweleBrithani ngokuyavula amafektali kweleZimbabwe. Umoyo uthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshengisa ukuthi balakho ukuyavula amabhizimusi abo eZimbabwe.
Bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo oyenzakalayo eZimbabwe. Bathi bona sebe clear ngemvelo and ngedirection esesiyithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Kodwa ke ingcwedi kwezomnotho ezimele yodwa uMnumzana Arnold Ndlovu uthi akulalutho oluzaphuma kuhambo ezenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuhamba kukhangelelwe sibili ngoba indoda edingayo ayisho angeke idinge ihlezi phansi. Ukuhamba kwabo akakumangalisi ngingakufaka ngaleyo ndlela, kodwa intombi ayisihambi siyakhombisa. Anxaka lenkulu ukuthi into sezatshintsha. Nxa ezele yona inhle isithombile, amajaha ayibona ukuthi hayi leya ntombi isithombile. And ungakhohlwa ukuthi khona vele amehlo omhlaba wonke vele eseZimbabwe. Akula okutsha abangakuveza. Into enkulu ukuthi baveze isimo esikhangayo sikahulumende esizenzile khona lo muntu olemali angabi lokwesaba.
UNdlovu ugcizelele esithi osomabhizimusi bakwamanye amazwe besaba ukuthi umumo wezombusazwe ungaba mubi kakhulu njengoba ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzayo.
Into enkulu ingxaki abazihlandayo ukuthi khathesi silanda ukhetho, so baningi abathandabuza ukuthi khona kuyawela ngathi.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Phesi Mcijo, ingcwedi kwezokudlelana kwezisebenzi lohulumende.
Akulalutho engibona ukuthi bazakuya lalo ngoba uzothola ukuthi osemabhizimusi ngabantu abalemali zabo abafuna ukuthi bayezifaka lapho okusebenzeka khona. Ukanti-ke behlulekile ukusebenza for the past 38 years, lokhu beyiphathi inye, lokhu bele-same manifesto, same policies, indlela ezifananayo.
UMcijo uphinde wathi abanye osomabhizimusi lokhu besethuswa ngumthetho wokwabela umnotho abansundu kweleZimbabwe o-Indigenization Act loba nje usanda kuguqulwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Engikwaziyo ngabosomabhizimusi ukuthi basakhangele futhi lokuthi khona ama-elections bazahambisa njani, njengoba lokungena kwabo bangena ngendlela ekhanya ingaqedakali.
Bakhona njalo abalemibono engafanile kaNdlovu loMcijo. Omunye wabo ngukansila wakobulawayo unkosikazi Lilian Mlilo.
Ngibona ngani bangenelisa ukuthi bakwenze khona lokho. Ngisho ngokuthi isituation
situation eZimbabwe andibona yiba basukile bebona lo mumo seZimbabwe ukuthi abantu bathwele nzima njani bafuna imisebenzi abantu bathwele nzima ngesimo lesi esikhona esisiya kuso sesama elections sibangathi bekhulumisana labo ukuthi babuye uelection isedlulile mbone ngani bangafuzi
hosekela ibandla lezano PF umnumzana Believe Gawule laye uthi zisebenza kadalala iziphatha amandla zikahulumende ezidinga osomabhizimusi bakwabanye amazwe
into abayenzayo sibili izaluthola usekelo olukhulu kakhulu kwabamabhizinisi ngoba umpresident uhle waseqala egijima esehle egijima esithi yena hhayi iZimbabwe ivulile amasanga ama-investors ababuye bezoinvesta eZimbabwe.
Uphinde wathi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshelwa amanga ngabantu abakumabandla aphikisa elibusayo.
Yibo abantu abasisapothetha inhlelo zethu ezokuthi ilizwe lethu lithuthele phasi phambili ngokuba bona bafuna ukuthi ngelilanga kodwa abakukhalelayo ukuthi bavuke bebusa ukuthi into zilunge ngabalandaba lakho lokho kodwa bona bakhalela ukuthi kona kwala kuhlale izinto zihlala zilukhuna eZimbabwe bengavumi njalo sokulotshintsho bengavumi nje ngokuthi bona bafuna ukuzilungiselela bona.
Undlovu uthi uhulumende weZimbabwe uphila ngamanga kuphela hathi izenzo.
Kulo uhulumende lo sesizwe izithembiso ezinhle kakhulu but singabantu abahlanipileyo thina sesazizwe izithembiso ezokuqala ngabe sikhala sizitshelwa njalo nje yiyo yona leli ibandla lezanu-P F. So amadoda lawo khona okukhulu abaza kutshintsha kumbe asebekwenzile ukuthi sithembe ukuthi bazaguqula izinto hhayi angiboni ngani uyakukhombisa phandle ungakakhonjwa ngikhaya lako futhi hhayi akusize kukuncedile ngoba nxabe buye osomabhizinisi abana kumele bemukelwe yithi kuyukuthi na sesitshengisa injabulo nalokho sesikhala sitshengisa ukuthi ndabuza thoma sikubona sithanda ukhetho imona zane ukudlalisa nje kwama-resources esizwe lesingelawo.
Ilizwe leZimbabwe elagcina ukuthola usekelo lwezemali oluvela emazweni atshiyeneyo ngomnyaka ka-1999 lizama ukuvuselela umnotho ngaphansi kukarhulumente kamnangagwa wasusa umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli esikhundleni nyaka enye. Liqhubekela phambili sehluleka ukunqoba iqembu lomdlalo wenguqu eleDynamos emidlalweni yalonyaka eyeCast League Laga Premier Soccer League. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Isimo sengalani ngemva kwemidlalo eyisithupha kusigaba seCast League Laga Premier Soccer League siveza ukuba iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile mihlomelo emithathu. Limihlomelo liyithwele ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa emidlalweni emithathu ukuthi kweminye emithathu linqotshiwe. Umsekeli weqembu leDynamos uNyasha Chiweshe uthi akaselalo ithemba elokuba iqembu leDynamos likhona lizavuka lincintise ukuphakamisa isicoco.
Hayi, mina ngikho happy ngendlela ithimu yenza ngakhona. Hayi, kade sisifightela nje relegation. Mbona into esikhona la sokufightela relegation yinto esikhona ola kuphika. Hayi, into zivele zaphambaniseka kukhuphuma inkulumo zalo wade kuthiwe kabhadala imali zakhe lama-players. Ikwapho uphamansiki yonke into akhona kokuthi every season kuyabuild i-team ngathi every season kokubuya lilokhu zenini i-team kwakho because ama-players every season abaliwe ngenxa yokuthi abakhiphi imali.
Iqembu leDynamos leZPC Caraiba elihlezi emsileni wengalane lile mihlomelo emibili yiwo kuphela amaqembu angakanqobi kwimidlalo yalo nyaka. Phezu kwengalane iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi esinqongweni ngemva kokunqoba eleHarare City nge-3-1 ngomgqibelo. Kwathi lelo ebelikhokhela emavikini ayedluleyo elenkeza iPlatinum lona laba ngutshikilobhanqa 1-1 lele Shabani Mine. Zombili izimbamgodi zelitshe lePlatinum zile mihlomelo elitshumi lesithupha iqembu ngalinye kodwa ele-FC Platinum lihlezi phezulu ngoba lihlohleka nenye. Iqembu elisile ngesikhala senalithi ekugunyulweni kwisigaba saphezulu elebulawa yesithi kuzamele libophe ziqine njengoba liyala lilokhu lisehla engalaneni yemihlomelo njengoba seliphenduke umthajuzwa. Abafana bakamasipala wedolobha lakobulawayo basendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo bele miklomelo emine. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Nilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Wathi sike sikhangele ezivela komanye amazwe. Uhulumende wakwele Bangladesh uyayilandula imbiko ethulwe ngele Neymar elithi libisele ekhaya iziphepheli zohlobo lweRohingya ezimbalwa. Ikansili ebona ngezomvikela kunhlanganiso yamanyano omazwe omhlaba eUnited Nations Security Council isisole kakhulu ukuhlaselwa kwenkamba yebutho layo ngenyakatho yele Mali. Isikhulumeli sebutho elilondoloza ukuthula kule Mali sibika ukuba kubulewe isoja elidabuka kwele Burkina Faso ekuhlaselweni kwenkamba yeTimbuktu. Walimala amanye amasoja ambalwa akuqela ayisikhombisa adabuka kwele France. Sesiyalitshayela ke ezomculo sitshaye ke iSoul Brothers like lizwele sibonga ukuthi sinambithe kancane. Ngokanda kanda labo phela ama Soul Brothers besithi uSomandla sengake hlukani wathi sikhangele ezinye indaba ebezigokela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzele abantwana idile yarare lamhla lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe elikhona kusasa. Umkhokeli welinye lamacele leMDC uNkosazana Thokozani Kuphe ubesesimthetho ndaba waphezulu oyeHigh Court lamhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zalelibandla. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eleBritane leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizinisi bakwanye bakwamanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo uNkip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.